Ngathi nje impela zisikhombisa zona lezi esikhuluma ngazo yizinto ezikhangela lo ngokuthi ukuvota ilungelo lomuntu lokuvota sikhangela ukuthi kulenhlanganiso ezithize ezilaba ezabantu abangenelisi ukuvota nxa sikhangela njengalabase abanye kwamanye amazwe abakudiaspora sikhangela laba abasebemajele ukuthi abantu abasemajele behluleka abanathuba lokuyavota. Sikhangele labanye ababesingathi abagogekileyo abanye labanye ababesesibhedlela ngelanga lokuvota ukuthi abasoze benelisi. Okunye ukukhangela okokuthi ukhetho luzahanjiswa njani, ukuthi njengokuthi esingathi electoral environment, ukulwisana ukuthi into ze-violence, ukuthi umuntu engasuthisekanga ngokhetho kuyamele kulungisise njani. Uyahambe siyahambe ekhothe siyakhuluma njalo lokuthi uhamba lokho esithi ngama-grievance handling procedures, njalo sikhangele into adikiwe yahlupha kumthetho ezedluleyo udaba olokuthi impumela yokhetho ihanjiswa njani ekusukela ekubaleni kwamavoti kuze kuye announce kusiyakhulunyiswana ukuthi ngubani owinile njalo ninjani, njalo nokuthi amavoti asuka njani ku-polling station aze yofika ku-national command center lapha kumele announce khona. Ikakhulu nxa sikhangela ku-president sibona ukuthi bekunokunye ade kungahambi kuhle khonapho. Ngamafitshane phakathi kwezinto eziyisikhombisa angikhulumanga zonke ziningi.
Kungabe kuzimpawu ezintsha lezi yini kumbe leziyane lalivele lixoxe ngazo seliziqoqile nje ukuthi zibe kulolu gwalo, sizaluqhubela abantu yini ukuthi belubale?
Senze ama-copies athize sizaqhubela abantu sibanike abantu bebale, ngoba thina inhloso yethu nxa ukhangela izindalaka sibanxusileyo ngabantu abamqoka nxa kukhangela indaba zoguqula imithetho zekhetho. Yiwo abantu thi nxa sikhuluma ngendaba yama-electoral reforms sizahlala labo ndawo onye sibonisana lokho esingathi ngama-negotiations, sinegotiate ukuthi ukhetho lethu luhambe njani. Ikunayo sikhangelana ngodaba lokhetho, i-constitution ukufaka mgceke ilama-provisions amahle kakhulu, not just eZimbabwe kuphela but ku-Africa jikelele, okokuthi ngabe i-constitution yethu iyalandelwa, ngabe akula kukhonona ukuthize. So thina njengebandla sikhangela ukuthi i-constitution ilungile kakhulu, kodwa nje umthetho khandane ngezokhetho i-electoral ethics kulokunye okungahambiyo kuhle, njalo akuhambelani lalokho khona kwi-constitution, lokho esingathi i-alignment of i-electoral act yethu ku-constitution. So thina ugwalo lethu lolu asonto ezintsha kakhulu, but izinto esizibonayo esihlangane lazo kwintetho ezidlulileyo, njalo lokuthi nasikhangela ukhetho ka-2018 kulama-observer missions ababevela ku-SADC, African Union, European Union, bathe bebona ukuthi ukhetho ka-2018 lwahanjiswa njani. Basebeyafaka ama-recommendations abo ukuthi nxa ukhetho luzayo ilizwe leZimbabwe kumele lungisise izinto ezithize. So sikhangela ukuthi one, imithetho leyi eminye yangikhona nje iningi kakhona ikhangela chaw lokho esingathi ngama-administrative reforms, okokuthi ukusebenza kwezethu yikho kumele kuguqulwe. Asemthetho omutsha but ukuthi kuguqule ukusebenza kwezethu ukuze kuhambelane nalokhu okuku-constitution. So sizabona njalo ukuthi kule minye imithetho esingathi ngama-legislative reforms, okokuthi kusalela ukuthi abantu ama-MPs ethu asephalamende bonke kumele behlale phansi befake imithetho yokhetho ukuze kuhambelane nalokho okuseku-constitution. And then kube lalokho esingathi ngama-political reforms, lokho ukukhangela nje i-environment. Zakhathesi kulokukhonona ukuthiza ukuthi emakhaya abantu bayancindezela isikafu, kulokwethusela sikwezinye indawo kulokukhonona ngendlela ukusebenza kwabezinduna kumbe osabhuku ekwethuseleni abantu, njalo kube le ndaba lelo ukuthi kuthiwa ama-assisted voters abantu bayafosa ukuthi bethi bona bakwanisa ukubala khona bezancedisa ukuvota loku umuntu ade befuna ukumkhetha begcine bengamkhethanga. Kumbe even sikhala kakhulu ngendaba ye-code of conduct, ukuthi abamaphephandaba indlela abasebenza ngayo yindlela efaneleyo ekhangela elandela amalungelo